Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo, osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo okudanisayo ikuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba misigande lokhu akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinjayelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe ebathi khona linothile, kodwa siqilwa ngabantu ngoba ukunje kathesi soku-affect izinto eziningi. Umpupu wonke ukhwelile, ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi. Lomthova la usukhwelile, into zimzima sibili. Angazi why elizwe linjanile ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sesithwele nzima amaZimbabweans, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphonga u-trigger ini. Ngiyakwazi baba, indlala into ebuhlungu kakhulu ngoba umuntu uthunywa indlala. Bathi ngesilungu an angry man is an angry man. Angibale besithina abesilungu lapha ngoba uyabe usuzondile, usulambile, ususirisha kuthini, usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho. Ngoba lapha sekuthi ngisithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ikuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Intengo yezitolo lapha kunzima mntayo kababa, ngoba kwesinye isikhathi zikhwela ziphuka nsuku zonke. Namuhla ungathenga ulutho sozikhwela kathi unga-20 mali, so kumele ukuthi uthenge into zonke ozifunayo ngoba ungayigcina sasivuke ngasathengi lutho, sithenga okulutshwane. Mina mbonani uhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abaku-diaspora, yibo abalo besponsa abantu ngapha, abantu bengaboni ubuhlungu. Kodwa nxa ungela muntu oku-diaspora awuphila nzima kakhulu. Kunje sengikhuluma ifiweli ikhuphukile izolo, ikhwelile izolo, so which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kujera uthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga ilizwe ikhanya isehlula.
Umphathintambo wasithembisa efika uthi ube lamaqhinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asikakubona ukuthi uzamane kule transitional stabilization program, kodwa ayikasiniki esingakuthi abantu abasahlupheki, abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika bese beligcina.
Uhlupho lwama-rate, abantu bangathunyezela imali kumbe irandi kumbe i-US kumbe i-pound, ba uyakelokela ibambile engafuna ukulitshintshe mele yokuthi irethiwe. Khohlwe ukuthi loku irething awa bengamnika loku singamabhondi loku siku 200 loku sikubani, but ibona amashopu iprize yabo babeloko bemultiplya nge-U7 yaleyana nxa thinti ibiyi-1 US uyabeloko ethenga nge-1 US, yena kapho bona bakunanzeleli khonoko. Yikho bona ama-prize ikhuphuka nsuku zonke ngoba i-rating awa le-prize yatshintsha kakhulu. Laba abangathinyezelwa abahola khona phaa ibhondi ngoba iyabe ingatshintshi ithe yakho iloku ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alitshumi lasithupha, i-$16.67, kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.